Ape mandebele ngenzi sempu yelupane legwanda ngaye emashonaland ngenzi ibhindula lemount darwin into engizibonile ethe ngizidinga ethe ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini ezempilo ziyahambelana yini imigwaqo yakhona injani amanzi akhona anjani umhlabathi bawusebenzisa njani lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo lezi
kwezombusazwe kuyini okubonileyo
hayi okokuqala ikuthi i-political intimidation ukwethuselana hayi kuyafanana laphana lalaphana kodwa emandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukura hundi i-genocide ngale emashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuni ukulandela izanu uyaxotshwa ngamafithane amanzi sibone ukuthi emashonaland amanzi manengi amadamu lamabhoholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza i-irrigation ngapha ngakithi emandebeleni akunalutho bantu bokwethu ngibonile njalo ukuthi izikolo ezemashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zakhiwa ngusmith
ungasitshela ukuthi kwezempilakahle khona kumi njani
iclinic lama-hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama-clinics angapha emandebeleni ngalutshwane okukutshengisa ukuthi hhayi sokulokuhambo phana ukuthi silwenze bakwethu ngabona njalo ukuthi izikolo ze-primary emashonaland ziningi izikolo ze-secondary ama-colleges emashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufananayo yikuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga lezikolo zangikhona zihlangana kuphela ukuthi amatitsha azondile ngalokho okuthiwa i-conditions of service lezinumeration konke kuyafanana kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu yikuthi emashonaland province abatwana abanyazana engavele phuhle sebelamadoda kuyaya lokupha obugqili obuthize ngithe ngisengicubungula sengifaka sibili i-conclusion ngabona ukuthi kule ratio esithi out of 10 emashonaland babe 7 esendebeleni ngapha 3 i-ratio yangikhona i-7-3 izinto zonke ezenziwa ngale ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashonaland kulamanzi abafunayo ama-capital projects amadamu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hhayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama-food handouts lama-inputs lokho kuthi bayaphiwa inhlanyelo le-fertilize ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama-social net abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa amabhesari ngitsho lenhlanyelo ngitsho lani siyesiqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sesifaka ku-ratio i-3-7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulwemehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili.